Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine aziku 23 mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare.
Kuyavela manje endakufuzanga kwethusa abantu kuzothi kusibonisa ukuthi impumela ye-relocation, impumela ye-marginalization ye-Matabeleland.
Inhlanganiso yePudeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni seMandebeleni.
Ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena uhlatshwanga, isithunzi sakho siyawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalumbukiso ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Linox Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekulo umbukiso ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba. Umnumzana Mhlanga uthi umbukiso lo uvulelwe wonke umuntu emhlabeni jikelele, njalo umkhuhlane we-COVID-19 yiwo ophazamise amalungiselelo awo.
I-trade fair lonyaka ngathi kube loduba lolo lwe-COVID. Njoba sikwazi ukuthi i-trade fair ibifanele ukuthi ibe khona ngenyanga le edlulileyo, kodwa ngenxa yama-lockdown restrictions ize yafuqilwa kuyona lenyanga eka-September. Ingani ibisilele kancane ngenxa ye-COVID, akhona amakampani okuthiwa abhadalile kodwa ehluleka ukuthi aze kobulawayo.
Sesikhulume labanye njalo abathi amanye amankampani avela kwezinye izigaba zelizwe eziphandle kweMathebeleland leBulawayo. Ukubonile yini lokho, kumbe ungathi hayi axubene nje amankampani la?
Ngodaba lokuthi khona kulamakampani amaningi avela ngaphandle kobulawayo, okumele sikwazi ukuthi i-trade fair it's a national event ehlanganisa amakampani avela ama-provinces onke aweZimbabwe. Iminyaka leminyaka uvele amakhampani amaningi angalawo avela ngaphandle kobulawayo, kodwa ungabonile amakhampani akobulawayo akade khona. Njoba ngijilo ekuqaleni ukuthi i-COVID-19 umkhuhlane lo obhahileyo okwakhathesi, kungani yiwo owenza ukuthi khona izinto zingabi njengale iminyaka edlulileyo. Njengoba likwazi ukuthi umnyaka lo odlulileyo u-2020 ayizange ibe khona yona i-trade fair. Kusiya phambilini sikhangelela ukuthi yona i-trade fair amanye ama trade shows afana layo ngasoze asebenze ngendlela lesijayeleyo. I-trade fair yona ilunyaka bathi it's a hybrid event, ikulala kulama company akhona e-showgrounds physically, bese kubuya amanye ama company akhethe ukuthi a-exhibite ku internet or exhibitor online abathi i virtual exhibition so i hybrid event ama company amaningi akhona ku online platform trade fair bese kusiba lalawa amanye aze lapha e showgrounds kusiyaphambili mbone ngazani ngokuvuleka kwamabhizimisi sisuka kudaba lolo lwe-COVID sizabona amanye ama-shows afana layo i-Zimbabwe Agricultural Show ikhona layo ngevikile ezayo kuza kuba lamanye nxa uhulumende elokhu evula esehlisa ama-restrictions e-COVID sizabona ama-shows amaningi ama-trade shows amaningi afana layo i-trade fair.
Lo ke ngumnumzana Linux Mhlanga ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amakampani asuswa koBulawayo ahanjiswa eSozberry ngenjongo yokuthi vele bebefuna ukuthi besuse yonke into koBulawayo. So akwethusi ukubana khathesi masihlezi sibone sokuthiwa i-trade fair kugcwele amakhampani avele eHarare. Ungakhumbula ngesikhathi sohulumende umbambaniswa kwaba le DMAF, kuthi DMAF yangikhona umukhumbula ayizange yacina ifikile ngendlela eyiyo ngoba kwakudonselwana. So ukuthi uBulawayo ebe yisheli njengalokho kuyikho kuyavela manje akufuzanga kwethusa abantu kuze ukuthi kusibonise ukuthi impumela ye-relocation, impumela ye-marginalization yemathebheleland eyenziwe ngaboma, ngoba i-relocation yamakhampani le yayisenzelwa ukuthi vele yonke into ibe seSozberry, kusenzela ukuthi abantu bangaba bephile nzima kube lobuyanga.
Manje nxa wena ukhangele okwenzakalayo khonoko akusoze na kugcine kubangela ukuthi i-trade fair iqinise seHarare kuphela ngenxa yokuthi amankampani amaningi abe sevela khona koBulawayo kungela.
Umbona ngazathi ekugcineni vele izagcina ilingasabi khona yona i-trade fair kumbeni njengoba kathesi kubuya wona amakhampani eSozulu mina bazagcina bekubona kungaselani kungasela sidingo sokuthi bebuye ngapha becine sebesithini kuyaba le agricultural show be-exhibite khonale ngoba lapha kakhulu nje baye bezivakatshela even ona la ama-parastatals ungakhangela abekhona langa kodwa bayaletha abantu abasuka khona leSozberry bebuyela uzibuza ukuthi balandeni kubuye abantu abaningi nje abanye ukuthi yabubonta hayi yindlela yokuthi bedla imali, yindlela yokuthi bathola ama-allowance.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe njalo ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa ukhethe ukungayi edolobheni le-New York, wakhetha ukuthi ethule amazwi akhe ngomabona kude. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngezijeziso zenotho lokunye okuphathelane lelizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo.
Ngikholelwa ukuthi uzozama ukwenza ingxoxo ikhanye ingathi kukhona azama ukukwenza laye. Ngikhangelela ukuthi mhlawumbe uzokhuluma nge-COVID lokuthi iZimbabwe ingathi yazama uzozama ukuthi hhayi thina vele ama-sanction aphume ngoba si-democratic asisabulala abantu. Kodwa kunzima ngoba abantu uma bekhangela irekhodi yakhona babona ukuthi hhayi khona ngo-2018 abantu bafa edlula leyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi hhayi ama-elections ayenziwa ngo-2018 abantu lawo. So hhayi udaba lakhe lukhulu ngoba ukuthi athengise ukuthi ama-policies akhe azosebenza kunzima ngoba abantu bathi bona bafuna idemokrasi kufunakala ama-reforms. Ama-reforms akhona siwaboni. Kunjenje thina sifuna i-diaspora vote namanje asikayitholi. And ekubeni wasithembisa yena ngo-2018 ukuthi nayo uyavumelana lathi ukuthi kumele sibe la i-diaspora vote. So into ezinjalo angazi ukuthi uyabe ezozama ukuthi azibeke ngayiphi indlela or uzophuma uku-ignora enze ungathi usekhohliwe ngalokho esakhuluma ngakho.
Amazwi akhe ubona ephathisani vele njengoba siyabona ukubana wakhuluma angakufezanga eqala ukungena umsebenzi wokukhokhela elizwe.
Amazwi akhe kuzomele atshengise ukuthi ngempela uzimisele ukuthi azama ukutshintsha izinto njengendlela ayezama ukuthembisa ngayo. But ukuphomba ukuthembisa ukuthi uzotshintsha izinto akufani lokuthi uzitshintshe izinto. So kulomehluko lesithembiso lokwenza. So yena noma engayibeka ngayiphi indlela abantu bazomjaja, lamanye amazwi la azomjaja based on i-performance yakhe ukuthi senzeni yena since engenile embusweni lapho ngo-2018, yini aseyitshintshile ebonakalayo ecacayo ekhombisa ukuthi hayi ngempela usele direction ayithathayo, usele policy ami ngayo etshengisa ukuthi uzimisele ukuthi avumele i-democracy ibe khona ngendlela okufanele ukuthi ngabe iba ngakhona ngayo avula imedia zonke nje lezi zinto okumele ukuthi azenze lathi sinje singaphandle asiphi vote yethu e-diaspora. So sithina sithi maybe mhlawumbe speech sakhe masingaba njalo ukuthi kungaba le temp.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Inhlanganiso yeButeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni seMandebeleni. Igama elithi Buteho ikuthi imbizo kumbe umhlangano omkhulu ngesisuthu. Sixoxe lobona ngokwethulwa kwemibiko kulinhlanganiso umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movements. If kuqela wonke umuntu, it's not ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Putheho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi. That is i-challenge okumele ukuthi khona ibe attended to. It's not an electoral pact because it goes beyond elections. Yona vele kayisiyo eyamabandla ngekaZulu. It's a unity of the people, not a unity of the politicians.
Zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selikela khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe.
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele idevelopment yethu, impilo yethu, igender equity and equality, environmental protection, iprotection yama resources ethu, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa elikhuluma ilizwi elivikela i-exploitation eyenzakalayo. Iland iyahamba ezibhedlela akula mithi, you name it, akula kudle elizweni, kulendlala, imisebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu from other regions. So ukuthi abantu babambane, it's only when abantu they are united that people can achieve izinto abazifuna. So ke iphutheko ke ithi incenga ikhuthaza abantu ukuthi ababambane kusetshenzelwane ndawonye ukuze ama problems asolveke kungagijimi kumbe inhlanganiso kumbe isonto A iyagijima yaleliyana insonto u B udonsele emuva ngale kodwa laye uyisonto omunye uyicivic organization laphana laye udonsa esiye empumalanga omunye uyentshonala ngomunye udonsa esiye enyakatho omunye uyeningizimu uyabona ukuthi amandla wonke lawana asuka abe scattered. So we are saying ukuthi yonke imizamo ayibuthelelwe ibe ndawonye amabandla wonke wona lawa khona athi lokho akulwelayo kuyikuthi amanyene wona amanyani futhi lozulu. So ke kube nje yisigaqa sento esilungisa izinto zakithi.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Muzi Sincube isiphatha amandla senhlanganiso yeButeho. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingalokhothi ziye emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okokuqala, thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngithanda ukwazisa uZulu ukuba sihamba phambili ekugqugquzeleni ababalisi ukuba bakhululeke ngokukhetha ilungelo labo lokuhlatshwa. Laba bakhululekile bayehlatshwa ngendlela eqonqoselwa ngayo United Nations World Health Organization. Okusuka kusethuse umbiko ovelela kuhulumende wokuphoqa abantu ukuba bahlale. Lokhu kuyikuhlukumeza ilungelo labalezisebenzi elokukhululeka ukube babe lethuba lokukhetha lokuthi azizwe engumuntu, ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga isithunzi sakho siyawa. Okunye esikukhangelayo uhulumende kasananzeleli ukuba kulabanye abantu vele ngempila kahle yabo esingathi thina ngeminye yemikhuhlane abalayo kumele bakunanzelele ukuthi akumelanga abantu abanjalo bahlatshwe. Kodwa ke nxa usutshela umuntu ngokuthi nxa ungahlatshwanga awusayi emsebenzini, impilo yomuntu uyikhangelele emsebenzini sengangakunanzeleli khona kuyana agcine sezingenisa endleleni yebuhlungu esefuna ukuthi laye kutholakale ehlatshiwe. Ngokunjalo thina sithi uhulumende kangaphoqa abantu kodwa kakubeke kube mgceki afundise abantu ngendlela okujova okusiza ngayo.
Siyabona ukubana njengenhlanganiso liqoqe ukutshengisela elikuthi yimatch phezu kwalolu daba. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle liqoqa njani umbuthano lo njengoba sisazi ukuthi kule migoqo ye-COVID-19.
Njengenhlanganiso sikhangelele ukuba mhlaka 8 Mfumfu sibonakalise kuhulumende ukuba asihambelani lakho okokuphoqa abantu ukuthi bahlatshwe. Sizayenza okuthiwa ngama road shows, sizayenza imatch okukhona okumanje saxoxisana lamalunga enhlanganiso yethu labanye abantu abakhululekileyo lezinye izisebenzi ezikunanzelelayo ukuthi ilungelo lazo selichaphazwa nguhulumende ngokubaphoqa ukuba baye jova. Okuningi sikhangelele ukuthi abantu bathintane abafuna ukuphatheka kulolu hlelo bathintane lathi kunamba zilandelayo 077 6129 336, enye 077 56 43 192, eyokugcina 077 47 31 35. Ngiziphinde njalo inamba 077 47 31 35.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zikahulumende zibonakale zitatazela ekaseke esiqintini seUzumba ngemva kokuba izakhamizi zisuswe emzini ngamaChina awaphiwa imvumo nguhulumende eyokugebha ilitshe legranite. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lokwephula imigoqo yelockdown eletheswa amalunga ebandla leMDC Alliance abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lovejoy Chitengu, lo Makomborero Harozi Vishe seliqalisile ukuthoniswa eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Saveta phela sekuthe nya njani ungasakhulunywa ngakho ukuthi izinto zilunga nini. Abanye basuka khatshana, abanye basuka eGoli, abanye ngaphi imisebenzi njengoba kusetshenzwa khatshana lekhaya. Imisebenzi yama, abanye baphelelwa, abanye bahlangana lecorona ngoba ababe siyavetela endaweni yakibo. Sesiloko silalele phela ukuthi sizizwa kuthiwa hayi isiphumile phela njengoba sahamba amahlandla ahamba sasihaya lezi moto zokusihambisa lapho emahofisini lapho esesiya khona. Yiyalekele sincedise bakithi ngoba umsebenzi lati esawenzayo mkhulu, mkhulu sibili. Siyacela ukuncediswa khonapha sisoli kodwa sithi khuluma ukuthi njengoba sagada izimoto sesiyaveda sikuluze sesikwenza sicabanga ukuthi into ezalunga. Abanye besithi hayi liyazimotshela isikhathi, sathi hayi kukhuluma umuntu omdala ngake kube into ephonguphelele emoyeni. Sikhangele sibili eZimbabwe sonke abahambayo bayaveda bakukhangela ukuthi kuphumelele phela njengokuthe njiso. Ngiyabonga uMageza.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Salibonani. Hayi mina ngiyabonga Studio 7 ukusethulela izindaba zonke zinjalo. Kakhulu mina ngingenela ukubonga le minye imisakazo emitsha ephiwa amalayisensi. Ikakhulu iPlumtree, mina ngiwase Plumtree. Lapho sizabe sisizwa indaba zesikhalanga. Ngoba vele singamakhalanga sisizwa izindaba ezingena lati kithi esigabeni zethu hamba kuthatha izinkulumo zemizi yethu. Ngiyabonga kakhulu Radio Bukalanga phambili isebenzile bantwana bebulilima bebulilima mangwe amakhalanga atikombisaneni atikombisaneni bakalanga.
Anibonani basakazi baka Studio 7 abahle, ngiyalibingelela sibonga njalo umsebenzi omuhle lisethulela wona kusaka amalanga. Ngizathanda ukuphawula uncane lami igama nguPeter Mthuthu Ndlovu ngisePlumtree esigabeni semkhaya. Siyezwa iMRP impela ekhulumayo kodwa iyasidida kancane ngoba ithe ifika ithi yona kayifuni ilizwe ifuna isizwe sikamthwakazi. Kodwa kwamanje sekukhulunywa ngokuvota landani. Ngiyacela ukuthi kuba singabambana ngoba injongo yabo kayinyeke ilungise ilizwe. Mase sima singamaNdebele sodwa kakusolizwe lelo. Kungani engayidinga ukhankaso ke nosekelo emashona lendu kwenzela ukuthi amele ilizwe lonke esapotwa langamaNdebele ukwenzela ukuthi kuphume kulilizwe hayi kungibe into yamaNdebele kuphela. Lokhu kuyasenza sihlale sidlala amadlwana. Njalo sicela ukuthi benanzelele kakhulu abavotayo yithi okusishisa ubuhlungu. Ngoba sihleli sizama ukulungisa isikutshintsha kodwa kudlalwe ngathi. Kuhlezi kulezinto ezintsha, kuhlezi kulamaphathi amaningi angasoze eseyabantu endaweni eziqondileyo. Ngikhuluma okwakathesi opposition ekhona embona ikwanisa ukumelana lezana. I-MDC Alliance nale ekachamisa kuphela. Lezi ezinye kazingeke zikwanise ukumelana lezana ngoba izana yazivusa sesikubonile lokho. Khathesi kunje abantu bazaba confused kuspilthwe amavoti ayengaye MDC Alliance izano izabe ihlezi lokhu injalo ingaphungukanga ngenxa yokuthi abanye bafuna okunye masithi sakhayele ukuthi silungisa lokho omunye uyaqhamuka la ufuna okunye niyabonga sibamba nani bantwana bezimbabwe bebe yimbumbe bese kulungiswa lokhu emuva kokuba izano siphumile kathesi ayengeke ikhitshwe ngalolo hlobo izano ma sisithi sima singamaNdebele sodwa lamashonemi wodwa iplan yeMRP ayengeke ilungise ilizwe lezimbabwe asikho esikukhangeleleyo singabahlali asikho esikukhangeleleyo singamavoters ezimbabwe niyabonga
Studio 7. Ubaba lo okhulumayo othi singavoteli iRP. Yakwazi into ayikhulumayo. Kunini savotela amashona. Bahamba ngale mfeni kalokhu kuzini bafika babachisa bizwa ama-distant. Sabulawa igukurawuni. Kathesi uthi zivotele uChamisa. UChamisa nguyini? UChamisa lishona. Usebenzela ngibo khona ngani? Bafanana labo mgabi. Wakhuluma ishit. Kathesi nguyini athesi abasenzela khona. Ubaba lo akulanto ayikhulumayo. Asizwisani lakho lo.
Impilo endekini lonke basakazi. Igama lami ngingu-Carlton Ncube. Ngisedaluka ward 19 esiqintini selubhani. Hhayi, ngiyathokoza nje ukuthi ngixoxe lana. Inkinga ngilayo bantu kangila radio ye-shortwave. Izindaba kangizitholi ezivela kini eziyinkodo. Hhayi, ngangincedisa nxa ngali yabe lilazo lingithumezele bakhula bami. Ngiyacela, ngiyacela ngomusa sibili.
Ye, linjani basakazi bethu be-Studio 7? Hhayi, siyabonga bakithi indaba ezihle elisethulela zona. Hey bakithi, ngithi lami ngidlulisele umbiko bayithu ukufika endlebeni zabaphathi intambo bethu ukuthi siyezwa lapha abantu bakhuluma ngokuthi abantu kumele bavaccinate but the problem is akula ma-vaccination kakhulu bantu ema-reserve abantu siyahamba imango emide sidinga lawo ma-vaccination asiwatholi so senze njani ngapha kuthiwa hey abantu abavunyelwe emabhasini ngapha kathi manje kuphilwa njani nasikuzwisisi khonapho ukuthi abantu benze kanjani ngapha kukhulunywa ngokuthi abantu abanye kumele bengangeni ema-churchi kodwa bona bekwazi ukuthi ama-vaccination kawakho emaklinika sesihambile sesikhathele bakithi siyayidinga leyo vaccination asiyibone senze njani basitshele ke ukuthi bona senze njani ke
lawo bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uZulu uqhubeka encoma amazwi kaMongameli Joe Biden lapho akhuluma khona emhlanganweni weUnited Nations esithi abasakhulayo bakwele Zambia batshengisa ukuthi balakho ukuzikhulula ngokhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMongameli Biden itshengise ukuncoma kakhulu okwenziwe ngabasha beZambia ngokuzikhulula. Umnumzana Biden ubancome kakhulu ukuthi lanxa babe sebunzimene bazikhulula bakhulele ilizwe labo. Wengezelela ukuthi kumele amazwe amaningi ahlangane abe le njongo yinye yenkululeko ngoba inkululeko kayikaphi khona kubo bonke abantu. Yikho engikuzwileyo uBiden ekhuluma encoma kakhulu iZambia.
Siyabona ukuthi ilizwe leZimbabwe alisakhulunywa ngalo ngamanye amazwe njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe.
Hayi, kusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe alisekho emehlweni kumbe emlonyeni womhlaba wonke njengalokho kwakuyikho ngesikhathi ezedlulileyo. Okunye kungaba yikuthi khathesi nxa kulodlakela kumbe ukungaphathwa kuhle kwabantu senzakala ebantwini abansundu bona bodwa kukanti laphana ngabo 2000 kwakukhona abelungu ababehlukunyezwa bexosha emapulazini okwakathesi kabasekho so kakusakhangi umhlaba intatheli zendaba zomhlaba kumbe ngithi amehlo omhlaba wonke njengalokhiyana ngoba ukuhlukulubenza kwabantu bona bodwa sengathi ngephutha kujayelekile nje ayisonto ewothusa umhlaba lo so yikho engicabanga ukuthi mhlawumbe i-crime black on black crime kayihluphi kakhulu abantu emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.